Was war Wungen? Was war Wungen? Lilo, was war Wungen?
Uzulu edolobheni leGwanda kakhulu labo abaziphilisa ngokuthengisa baqhubeke ngemisebenzi yabo ensukwini kungakhathalekile ukuthi bekulilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yeZimbabwe. Abathe gwaqa endaweni yamaqhawe eGwanda babalisa imuli zamaqhawe, izisebenzi zengadza zikahulumende kanye labezombusazwe. Iningi labantwana bamaqhawe alele eGwanda bathi uhulumende kumele akhangelisise inhlalakahle yabo. Umnumzana Damuka Mangena, indoda neqhawe uMuyi, umnumzana Nefat Mangena, uthi loba nje uhulumende lohlelo lokubabhadalela ezikolo lolu hlelo alufinyeleli bonke abantwana bamaqhawe.
Ku-school fees sabantwana abanawethu abanye bakontinya ngesikolo, abanye bayathola kodwa abanye abakatholi. So sicela ukuthi sincediswe uhulumende kalandele muzi by muzi olabantu abalalelayo. Bacheke ngakho sinsikhathi abantu besayokuya emahofisini, sometimes abantu babangelalulwazi ukuthi kwenzakalani. So there's a lot of umsebenzi to do the awareness.
Eyinye njalo ingane lelinye iqhawe unkosazana Barbara Magabo, yena uthi umfo wabo befundiswa ngukhulumende kodwa uveze ukukhathazeka ngokuswelakala kwamanzi kulindawo okulele khona amaqhawe.
Umna wami okugcina okuthiwa nguMartini wayefundiswa ngenhlanganiso yamaveterans, yiyo embhadalela imali yesikolo. Kodwa befisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha.
Umnumzana Ngobezitha Sibanda, indodana elinye njalo iqhawe uMuyi, umnumzana Simon Sibanda wayesaziwa ngegama lempini lokuthi Clearance Majola, uthi kumele bavulelwe amathuba emsebenzi njengabantwana bamaqhawe.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene ku-system sibenefite, ikakhulu sikhangele izithukuthuku zabazali bethu.
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Abednego Ncube, uthe uhulumente uzaqhubekela phambili ehlonipha njalo enanza labo abalwa impi yenkululeko. Bangamathumi amathathu lane amaqhawe lamaqhawekazi alele endaweni yamaqhawe edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7, ngiyisemajawunden, ngingu-Albert Ncube.
Masabongeni lo bathu masabongeni ibaba lethu zuse.